So we see card descend up VOA in the belly.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba.
UChamisa wena ukugqoba lapha eMathebeleland South lekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki.
Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi usimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na.
Kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi uhlelo lwayo lokuvota ngelizwe kubhalisela abantu ukuvota obelumele luqale mhlazi ku-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili.
Sikhuluma kobulawayo kathe sikule registration center yodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Banja le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba. UChamisa usesigabeni lesi okwamalanga amane kulandela uhambo lwesigaba seMathebeleland North ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 nawe umsakazi siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeleland South MDC Alliance umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele ubaba uSibaya ubaba uVondo wePhimotshitiba ongumkhokheli usecretary for rural mobilization labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeleland South labanye abakhokheli bakunational executive ibindaba ukuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba abantu sibathi ngama opinion leader abantu abayiwa abalandelwa ngabantu imbono yabo abantu abazi njengeziduna zezigaba osabhuku business person abafundisi labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu. Sizwa sithabe kakhulu njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqeda ukubakhuluma izinduna labo sabhuku labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaha kangi besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeleland South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MDC Alliance. Sizwa lathi sihlonishiwe sizwa lathi bayithi sithokoza kakhulu.
Yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleland South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba? Yilabo abavele bemsekela kumbe kulabatsha yini abafuna ukumxhasa?
UPresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeleland South. Uhlelo lwakhe luqale ukuthi ahlangane lezinduna labo sokuzalapha kokodlwayo omnyama eselapha South. Suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMDC Alliance endaweni kawathi lezintunte. Iprogramu yakhe yelanga lokuqala igcine eNzingwane constituency lapho lapho futhi yenze okufanayo ukuhlangana nama opinion leaders wabuya wahlangana nama structures kumbe esingathi ngabakhokheli abakhokheli bebandlaleni siyalayinsi kuleso sigaba. Izolo besekulilima mango, lemango leyanti ngamakhosiyenzi amabili ayehlukeneyo. Siqale kulilima, kulilima east, wahlangana njalo lalobukhokheli esithi ngama-opinion leaders. Wabuye wahlala nama-structure ebandla le-MC Alliance lapha eMathebeni South. Lamhlanje ngingatsho msakazi ukuba okunokwenzakala lapha eMathebeni South kumbe yi-coincidence kumbe yilokho okukhulunywa ngabantu, abantu abaningi sebelo nkulumo yokuthi bathi uChamisa wona ukugcoba lapha eMathebeni South bekomile. Kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kuyesabeka ngokuhambeki, abantu abanye sebesithi hayi kusho ukuthi lujaha ugcotshiwe, lujaha ubusiwe. Nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezulu isina, abantu hayi sebekhanya beliselele ukulima. Nihlamele u-28 2023 kuba bahambe baye ngenisa ujaha phakathi e-State House. Siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandla le.
Okokugcina, uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapha eMathebeleland South? Kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane?
Into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi i-MDC Alliance. Le nhlelo ezinkulu, le nhlelo eziqakathekile ezibaluleke kakhulu esesilapha esizayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota. Sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini.
Hello ke, ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Inkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe uMary Mubayiwa, ukhululiwe esitokisini izolo ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na. Umantshi uLazini Ncube wagweba uMbayiwa ukuthi ayehlala okwamalanga alitshumi ehlolwa ngodokotela jelele Chikurubi ngoba odokotela ababili babephe ubufakazi obehlukeneyo ngesimo sengqondo zakhe. Abahluli ababili abahlulele loludaba izolo babikwa besole kakhulu isigwebo sikaNcube esethulelwa uMbayiwa, yena evele engumuntu omele athoniswe engaphandle kwejele ngoba waphiwa ithuba lokuhlawulela isibambiso. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machobana Ncube.
Kodwa ke sezananzelela phela ukuthi kusukela ngo-2013 lokhu silethe isisekelo esitsha sombuso welizwe, kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyikuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso, kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu, kodwa ayikho khona lokho. Ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uza limita amalungelo abantu esithi limitation of rights, kulento ezithize ufuze ukuthi zikhangele, kufuze ukuthi kube oqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakhona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy, elibelieve in openness, elibelieve in amalungelo abantu, ufuze ukuthi lo mthetho uhambelane lalokho. Esikunazelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily, ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa uwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo kufuze ukuthi utshintshwe, kufuze ukuthi uchallenge ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso. Uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singela sisekelo sombuso esihle kulelizwe.
Wona umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kwe?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo ukuthi nxa umuntu ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene kufuze ukuthi ahlolwe. kufuze sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abasho ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga zazingekho right bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonisiseni kwecala ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamaka kodwa ke impendulo umbuzo wakho abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi sinazelela ikakhulu abantu ababekhangele amacala okubulala abantu amacala angaserious kangako babevalelwe behamba besiya aseswa ngopsychiatrist bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale bese besenza into okuthiwa yi-special verdict i-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahle
umnumzana Majobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abalelungelo lokuvota i-mobile voter registration obelumele luqale mhlazi u-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili kodwa li-commission ithi uZulu engaqhubeka esiyabhalisa endaweni ezihleliweyo ezivele zikhona lanxa abaningi besithi izindlutshwana lezindawo njalo zikhatshana lalapho abahlala khona inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukuphuza kwezekhi ukuqhuba uhlelo lwe-mobile voter registration kuza kwenza abantu abaningi behluleke ukubhalisela ukuvota kukhetho lukamnyaka ka-2023 zithi lokhu kuzabangela ukuthi kwehliswe indawo zabameli bephalamende ama-constituencies uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lokhokhela ugatsha lokwethulwa kwembiko kumkhankaso okhuthaza uZulu emaphandleni emathebheleleni ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi owe ekhaya vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibidi
Hey udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba lomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo lwe voter registration mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuregister ngobuningi sikhuluma kobulawayo kathesi kule registration center eyodwa sikhuluma endaweni enjengokuthi njengabo matoko kuya kule registration eyodwa enkayi akuyi-registration eyodwa elupane registration eyodwa and njalo ama-registration centers la asema-growth points awakho ebantwini so besikhandele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelise i-message yokuthi abadala abadala basakhulayo be-register ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane
njengenhlanganiso ezizimeleyo ukungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-Ekhaya Vote 2023
I-Ekhaya Vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukusela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu osokusutsha ukuthi iMatabeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulilima Mangwe West, iMagwegwe lapha kobulawayo, iGwanda South ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000 so ama-constituency wona la angelabantu abafika inani lona lelo azavalwa osokuthi ama-constituency la besemalutshwane so thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities emathebeleleni sithi hhayi bantu asibhaliseni ukuvota khathesi salungiselela ukuvota sithi abantu abasha barejista ukuvota yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya kungu khaya njalo sibambisane nini ekuncedisaneni ukuregistreni ukuvota kwenze ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanise ukuphatheka akhethe inkokheli engabe ifisa ukuthi imthungamele
abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo
siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi baregister ukuvota silengqoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha bangancediswa khona ukuthola ama IDs izinto ezinjengazana lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile umuntu omutsha iregister ukuvota kuqakathekile kakhulu for ifuture yakho njengomuntu omutsha le future yabantu abakho lawo ma usukhulile sunje sukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala esikufisa ukuthi wonke umuntu ohle 18 years abe lethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe sithi bantu abatsha lapha ningabe likhona ngimangali yasizwa register
umnumzana Nkosikhona DBD ngomkhankaso we ekhaya vote 2023 umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Jigumba ubengadobhi ucingo lwakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ukumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba oluthi ikhansili yeCholocho isisolwe ngokuthengisela abantu indlovu ngemali ephansi kakhulu. Iphephandaba lobulembu beinternet LA News Hoax lithi kulabo mama ababili abadabuka eZimbabwe abathunjwa kwele Mozambique ekuqaleni komnyaka ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo baze bahlasele idolobho lePalma lokhu bengaziwa ukuthi bangapi kodwa leli phephandaba lithi kulobufakazi bokuthi ababili laba bayaphila kodwa basezandleni zabahlamuki. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Sudan. Inhloko kahulumende umnumzana Abdallah Hamdok usebuyiselwe esikhundleni kulandela isivumelwano lenkokheli yebutho eyahluthuna umbuso. Lanxa ibutho lithembise ukukhulula ababotshelwa ezombusazwe uZulu walelo lizwe uqhubeke elokhu etshengisela emigwaqweni. Sigqibe ezakwamanye amazwe ngezakwele Brazil. Lanxa kulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze izihlahla ukuze igusu lingapheli nomoya ungangcoliswa intuthu, imuli eziningi zibikwa sezisebenzisa inkuni ukupheka ngenxa yokudula kwamandla kagetsi. Sengilitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani sebe sakazi bethu nonke kunde siyanibonga ngomsebenzi wokusikela iindaba kunjalo ba siyanibonga impela buye mbulise nabalaleli besite okhulumayo ke lapha dalukhumana lani goli bakwena bengithi ngibuye ngibeke njalo bak engubekisayo lapha kuyiphi kunabantu abasola imiphakazi phapa abasola umqondo bethi unenketa betsha kanti ke ngekufake ucaceka ukuthi akunzibona labo bantu abanomqondo lo ukuthetha bechaya yibo abantu abanobandi kwabantu ngoba umqondisi moya nemthwakazi bangabantu abaletha usizo ebantu esizweni sikamthwakazi abantu abaletha ukuthi kamthwakazi sizethembe kungabantu abaletha esizweni sikamthwakazi ukuthi sikamthwakazi abantu babezazi bangoba yikho ke sicela abantu babavote ngoba bangabantu abasebuye nendlela ehlukileyo abantu bonke kade lokhu beyike abantu esikamthwakazi bahle kodwa abantu abanesombululo yibo lawa abathokaza akungenani umqondo engifana omncane eqondane nezikhondla khondla zamadoda kodwa kuyabonakala ukuthi uzonqoba kukhumbulane eBhayibhelini kwakunomfana kwakuthiwa nguGoliyathi ekane kwakunomfana owakuthiwa uDavid ebhekana noGoliyathi wanqoba uDavid wasiwisa isikhondla khondla sendudabhani so ke naye umqondo sangamthatha kancane usazobawisa sasilunga isavu thasayo sasiphotha isavu sasiodwa kuyaduma kuyindoda ngiyazibongela baba ngiyabonga
sanibonani 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 ku Studio 7 sanisibulisa abasakazi bonke be Studio 7 sibulise nabalaleli be Studio 7 zozonkale nkuzo okhulumayo ngibalekelwa ngoyo endaweni ye Bhodo angashifu Bhodo endaweni yasemangwa ye Plum Tree sithanda ukuhalalisela izaphu ku elector new leader uSibanilizwe Nkomo kodwa besingalindelanga ukuthi konje uSibanilizwe Nkomo ngoba uSibanilizwe Nkomo sana ukuthi ungene ecathweni sikababa uNkomo wa leader izaphu kodwa yagcina ingaqhezanga izidingo abantu baseZimbabwe kodwa nonetheless ngabe sengenile sicabanga ukuthi njengoba inkunzi isifika isifohlile nje esibayeni sezana iyosebenza inkunzi incede abantu basemakhedelele ukudala bemarginalizewa izana sesimarginalize kakhulu for 41 years simarginalizewa izana ingasenzela ilutho nokuncane idevelopment yagcina ngabelungu sizokwashiwa ngabelungu kunjalo nanamhlanje lowo kunjalo akwenziwa lutho sithanda futhi ukubuza abantu bakithi laba bahlezi bevotela izana ukuthi bayivotela ngoba ibenzelani izano ibenzelana sazi abantu bakithi babhizi bevotelana nezano basemathebeland ukuthi beyenzelani mathebeland south namathebeland north akeni uvukeni ngiphume ekuvoteleni izano naye izaphu isivukile the father of revolution inkunzi ifohlile esibayeni votelani izaphu okanye nivotele umthwakazi phumani bantu bakithi kuzano phumani ngiphinde futhi ngibulawa abadala ababangidinayo umdala wabo bathi ubelieve gawule nojoseph chuma bayangidinaka bela abadala laba behlala bekhuluma ngemelana nezano ayisenzela ilutho angazi bona baphila kuphi umhlaba bangabonki izano yabo ayisenzela ilutho ayikazi isenzele lutho futhi ayinakho senzela lutho siyahluthela sisegoli sisekutswala si-overseas siyonke indawo senziwa yile zano kodwa abadala abayikhulumele ngiye ngikhalisane nomndeni wakwamoyo umndeni kasimon khamo siyakhala kunje kodwa usimon khamo naye akula nto asenzela yona encane asenzelanga lutho 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 nokuncane mhlawumbe besebenzela le emashonaland that's why bezebayomncaba nasi-heros ecas emashonaland asenzelanga lutho nakancane hhayi bantu bakithi siyancusa kakhulu ukuthi rejistani nivotele amaphathi ayonceda thina singabantu basemathebeland niye kuvotela izanu siyanidicampaign izanu siyayidicampaina sesikhathele izanu for 41 years ayisenzelanga lutho eyosiyenzela khona manje yini ayikho into abawosenzela yona abahluleke kuyenza nge-41 years bekuphawa abakwenzayo nge-41 years kuphawa babulala abantu bakithi ngekukhorahonto asikakhohlwa ngalokho mayela abadala aba-ogal believe gawule nojoseph chuma angazi noma bakhohliwe ukuthi zani yabulala abantu bakithi so bantu bakithi zamani nivotele iphathi eyokhipha izanu embusweni sikhathele yithi sicela kubalandeli bonke kwemthwakazi bengathi ma bekhuluma siyezwa abanye ma bekhuluma bethi zaphi yabathengisa izaphi yayingabathengisanga izaphi yayi-under pressure yasayini yakhod i-under pressure abantu bezaphu bebulawa ngapha nangapha nangapha bebulawa siyagcina unkomo esesayini yakhod ayengazimiselanga kwisho noma ngayibeke izanu iwine la ewina khona kube yiyo ebusayo ilizwe kodwa ngapha emathebeland sibe ne-representation yezaphu noma ngabe yimthwakazi singaxabani abantwana bakamthwakazi sisodwa abezaphu nomthwakazi singaxabani singabantwana bendlu eyodwa uhlupho nantu uhlupho lwethu yizanu inenkinga lephatha abade izanu tomkumbila kwazo bantu bakithi tomkumbila kwazo bantu bakankwedu buwende kalanga sakankwedu mina ngikhuluma isikhalanga bakankwedu banokakalanga ebediwe kuthi budani budani mulese hamu kayeyini oyizanu heyi danyala ndayo ayitotitila chimwe ayitofaka titila chimwe akutochidza utifunde tishiye kuma form 6 from form 6 funde kujohannesburg ndeyo ndeye kubotswana akutochidza ndechimwe hangu aisina hingo hanga uyapo hingo uyapo apaye kwasala bupolisa unesi into busotsha we can't all be police we can't all be soldiers and we can't all be teachers angeke umsebenzi awusekho lapha kuleya phumani ko bantu bakithi nilikwa intsaru intsaru yeneza nivotele izanu intsaru nezikipanyana ezingathi shu namakepesinyana ngathi shu ezanu yiko loko okwenza ukuthi nihlanyiswe izanu phumani kukho siyabonga bantu bakithi sicela ukuthi nizwile sicabanga ukuthi nizwile kemp ukuthi nizwile
salibonani salibonani ngustudio 7 siyabonga kanti ngubrilliance ndlovu ngikhuluma ngiseyabona inzalo yasezimbabwe ngithi mina ushamisa kakampeni kanti sivote lathi sitshintshe ukwenza ngoba ezisihluphekile sezisibaleka siya kwamanye amazwe nxa ukuthi iZimbabwe ayimanga ngamazwane, ayimanga ngenyawo, ime ngezithende, kunzima ukuthi ibhalansi ngawa noma yinini.
Sanibonani lapho kwistudio 7 nethemba lyakho. Mina ngizakhamuzi Senkayi Elzen labamthwakazi, ngicela ukubuza kulaya amadoda amaxhego lezakwazi iziphalamasezibapha abasibusa ngenkayi ukuthi bazi bayeke nini ukuhlukumeza, bazi bayeke sokuze kwafaba. Abantwana babulawa njengezinja zakomakhelwane ezidlamagama, kukhandwa ngamatshe liphihlizwa ubuchopho. Azifiki kibo yini lezi kuphuna embeza ngabo laba bantu ma bebona le nto isenzeka. Omama lezingane ezingaboniyo iziphofu ziyabaleka zisuka khona ekhaya leli ezweni naleli abathi li-right. Ma uthi uyababuza ukuthi kunjani, kwazi ukuthi hhayi laba ngabo-MDC o-MDC babayenziwa-2. Kungani bona befuna ukuthi ma kuyake kusenzeka izinto ezingezeko kulemisha omunye umuntu kulokuthi bazibheni 40-something years belokhu besenza into eyodwa bephindaphinda besenza same thing kathi khona vele kuyazi okuphethe ngani. Thina vele kathi thina abantu balapha angikwazi ukuhlaba njani, ikakhulu Mandebele ukuthi laba njani bakithi lekubona lanxa selikhethwe labandlulwa labekwe eceleni for 40 years. Kuyethola iNdebele zisukumaleka ukuthi support izazi, support ibaba, kuyabe kutheni kodwa Mpela? Hambe liyazibona yini iy'nto ezenziwa ngabantu layo e-South Africa lapho esikhona zinjani, zibuhlungu okungakanani izinto ezenziwa phezu kwabantu bengenzanga lutho, bengakanga batshontshe lutho. Ngiyakwazi ukuthi nazo kutshintsha likwenze ngendlela eliokuzihluthisayo. Ngiphikele emva phansi zithi khona iZimbabwe iyalondoza amalungelo abantu. Angazi ukuthi lilondoza kusezikhwameni yini lokho ukuthi liwalondoza ezikhwameni zenu, ngoba ligugile libadala kodwa ukuthi licabanga abazukulu benu abagcwele bachitheka izwe lomhlaba wonke bebalekela lina machegu nezalukazi elehluleka ukuthi lenze into eqondileyo. Angiboni phela ukuthi kuyozokulungela lokho. Sabeloko esikhala sikhele imikhono ekhaya kuze kube nini okokuqhadwa nje. Baba umoya omqondisi, cela ukuthi wenze njani, uqhubekele phambili. Ukhankase kakhulu, ngidineke mase ngizwa ukuthi wena ufuna ukuba ngu-president. Ingizwisa ubuhlungu le nto yokuthi kufanele ube ngu-president wakithi, hhayi u-president wangale eMpumalanga. Ngoba ngu-president wangakithi ngapha, hhayi la wonke la amanye amaphathi behlulekile. Angikhulumi ngoba nanku ngithanda nje ngikhuluma kazo, kodwa ibuhlungu into esiyibona nsuku zonke lapho. Isuku akukaze kube yikuthi kumbe kuqala ngoba nankuyana uMashaba sithe kakube nje, kodwa vele le nto ivele ihleli isenzeka. Umuntu obuya ngaphandle uma ebulawa izokwenza ekwenza amaqanda bachisa usuku zonke, abantu beqandelwa amanga kwabantu kuzobe kuthiwa izigebengu bahamba lezindlu zabo engekho yonke le nto. Bangakubona nje babekwazi ukuthi ubuya ngaphandle bakuthele ithaya bakulayini futhi.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu 02465-0318. WezeMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule amazwi enduduzo kumuli ezalahlekelwayo kulandela ukugecwa kwabantu ngemota engene lapho kade befolile besenza umcimbi ophathelane lekhisimusi edolobheni leWaukesha esigabeni seWisconsin ngomvulo. Kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abedlula amachumi amane kusehlakalo lesi. Akwaziwa injongo yomtshayeli lo, kodwa abezomvikela balandule ukuthi kungaba kulokwenza labahlamuki. Kolunye udaba, umongameli Joe Biden uqhubekele phambili ngokuvakatshela izigaba zelizwe ekhuthaza uZulu ukuthi amukele uhlelo lwakhe lokwakha athi luzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, saqala ngokumbuza ukuthi kambe umongameli Joe Biden engaba esehluleka na ukuvuselela umnotho welizwe.
Umbono wami msakazi ukuthi umnumzana Biden akusikho ukuthi ingane uyehluleka ukuvuselela umnotho. Eqinisweni uyehluleka ngempela, ngoba ungananzelela umsebenzi owenziwa ngumongameli osukileyo Donald Trump. Waphendukisa amankampani amaningi lapha kwele Melika, kwaba le production lapha e-America. Kanti-ke lokhu ekungene umnumzana uBiden wasuka watshintsha iphutha lakhe, ukuthi instead ukuthi angene ezikhundleni azama ukuthuthukisa umnotho welizwe, yena wangena ezikhundleni ezama ukwenza kumbe ukuphikisana la lokho okwenziwa umnumzana uTrump ezama ukuzikhulisela igama lakhe engelandaba nje lezomnotho ngakho ke lokhu ngibona ngathi sokumchayile sibili ngoba sesibona labane ngabe icembu lakhe impela bekhuluma amagama angamahle ngombuso wakhe ngakho ke singathi ngempela hayi umnumzana Biden kwezomnotho usezehlulekele
umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulumango owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi isimo akuso ekhanda siyavumela ukuthi athoniswe icala lakhe na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye